ngibone ngani mina udaba lolu uNomzana Tsvangirai ufaka ibandla lakhe ebuzibeni obukhulu engingaboniyo ukuthi bebudingakala yini, ngoba phela ukuthi alwisane lokuthi abe labasekeli ababili ibandla lakhe kungela ukuvumelana okumgceke. Bengingaboni ukuthi kungabe kusenza ukuthi kudingakala ukuthi akuphathe ngaleyo ndlela kumbe abulethe lobu buzima kubandla lakhe.
Sesingabona leli bandla lidabuka phakathi njalo na njengesesike sakubona ngaphambilini.
Ye, ngibone ngani singafika kuleso sibange sokuthi ibandla lingadabuka phakathi, ngoba vele kukhanya ukuthi kulokudonselana okukhulu phakathi kwabantu bebandla le-MDCT abakhanya kulabanye abakuqembu likasisekelo somkhokheli uMakhuphe, lelinye iqembu eliku-president uMr. Tsvangirai. Ngibona ngani khonokho kungenza ukuthi kube lokudabuka phakathi. Nxa sikhangela njalo izitshengiselo ebezisenziwa kobulawayo ebezingani zenza ukuthi uMakhuphe akhanye engani laye ulamandlanyana, khonokho kungenza ukuthi kube labantu iqembu elingapha kuye libe ngani likhulu njalo libe lokuthi ukukhaleli kwenzayo ngokuthi uMr. Tsvangirai usebenze ngendlela engekho constitution yeparty. Ukhanye ngani kuyazizwakala ebantwini, njalo sokufika ngokuthi i-court izakuthi. Ngibone ngani mina impumela ye-high court izabe isegcekeni ukuthi hayi uMnumzane Tsvangirai ube ngafanelanga enze lokhu asekwenzile.
Sesike sabona ngaphambilini umthethwandaba usala ukungenela kundaba ze-MDC. Ubona uluphatha yini lolu daba?
Ufanele uluphathe lolu daba. Okwenzakalayo ukuthi nxa kuyikuthi umthethwandaba usebenzelana lezanu, njalo ucabanga ukuthi lungalungiswa, kungenza ukuthi i-MDC ibe lokhu isala igxekiseka. Umthethwandaba ungamane uqhubeka usithi hayi kasifuni ukuluphatha udaba. Ngibone ngani kuyinto engenzakala futhi njalo ngalesi sikhathi.